Kulisizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Tarlac abatholakale belegciwane le-COVID-19. Kuyasidanisa thina njengababalisi labazali ukuthi sokwenzakale into enje, into ekade ingavikeleka. Ngabe izikhalazo zababalisi lezabazali zalalelwa nguhulumende, ngoba into eyayivele isihlupha izinto izikolo zingakavuli. Singasikhangela ukuthi kulezinto ezakhulunywayo ngama-union ukuthi hhayi izikolo zingakavuli vula, akube labantu abazahamba bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukuthi zamukele abantwana lapho kuzavulwa khona izikolo. Ngasikhangele izikolo eziningi azinelisanga ukuthi zibe lakho wonke okumele kube khona, izinto lezo okuthiwa ngama-PPEs okumele zibe khona ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kulusizi njalo ukuthi ngasikhangela iJohn Tarlac isikolo esikhulu, kutshengisela ukuthi polezi ezincane-ke ezingeke zenelise ukuthenga kumbe zibe lamanzi amele abe khona ukuthi abantwana begeze izandla landani okunye okudingakalayo. Pho kwenzakalani ezikoleni lezi ezincane?
Singathi lokhu kuveza yini ukwehluleka kukahulumende lezikolo ukuvikela abantwana?
Izikolo zingakavulwa, ngiyakhumbula inhlanganiso zababalisi ezinjenge-ACUS le-PTUZ zaxwayisa uhulumende ukuthi phambi kokuthi izikolo zingakavulwa kube labantu abazabhoda bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukwamukela abantwana. Abantu laba bebhode njalo bekhangela ukuthi zonke into ekumele zibe khona zikhona yini, into ezinjengamanzi lezindlu zokufundela ezenelisayo ukuthi abantwana bengaminyani nxa befunda. Konke lokhu kwakuceliwe, kodwa into engasalandelwanga, abantwana babuyela nje.